Siyalambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 12 kuNhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olambulela emoyeni ngenjabulo ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Robert Mugabe ulubhekisa eJohannesburg kwele South Africa lapho akhangelele ukumanyana lenye inkokheli yamazwe abensundu emhlanganweni womanyano wamazwe awezwekazi le-Africa we-African Union.
Hayi, ngijabule kakhulu ngokunqoba lokhu okumangalisayo ngoba ngiyazi ukuthi ngizasebenza labantu phakathi kwe-community. Mina njengoba ngikubandla le-ZANU-PF ngiyazi ukuthi i-ZANU-PF libandla elibusayo. Ama cabinet ministers esilawo ngawe ZANU-PF, mina ngwe ZANU-PF.
Amalunga ebandla le-ZANU-PF anqobe kukhetho lwayizolo athi elokhu ethakazelela ukunqoba kwawo njalo aselindele ukugcwalisa izithembiso zawo ebantwini. Ukuwoza Friday lamuhla silomculi kaMaskandi uThemba Nkiwane leqembu lakhe lesiqholo seJwane. UBenedict Nhlapho uxoxa laye insizwa ngale ngendlaladela elitsha elithi lomhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Robert Mugabe uselubhekise eJohannesburg kwele South Africa lapho akhangelelwe ukumanyana lenye inkokheli yamazwe abansundu emhlanganweni womanyano wamazwe awezekazi le-Africa we-25th Assembly of Heads of State and Government of the African Union oqalisa ngesonto ophela ngomvulo eSandton Convention Center. Lo mhlangano owandulelwe ngawabameli bamazwe la wenziwa phansi kwendikimba ethi Year of Women's Empowerment and Development Towards Africa's Agenda 2063. Umbiko oyethulwe ofisi ye-AU uthi kulenkokheli yamazwe awe-Afrika edlula amachumi amahlanu esiqalisile ukufika kwele South Africa. Sokulama emhlanganweni okhokhelwa umongameli Mugabe. Inkokheli le ikhangelelwe ukuhlaziya inhlupho ezithile ezibhekane lamazwe angamalunga e-AU. Ezigoqela impi emazweni abalisa eLeburundi, Nigeria, Somalia, leSudan. Emhlanganweni ongasoze uvunyelwe ayintatheli izindaba, inkokheli le ikhangelelwe ukuhlaziya ezinye inhlupho ezifana lodlakela lokuchasana ngemihlobo olwezonophobia, udubo lokubalekela kwabantu ngobuningi emazweni akwele-Europe kanye lobudlelwano obungamanga kuhle lomthethwandaba wamazwe omhlaba owe-International Criminal Code. Amalunga ebandla le-ZANU-PF anqobe kukhetho lwayizolo athi elokhu ethakazelela ukunqoba kwawo njalo aselindele ukugcwalisa izithembiso zawo ebantwini. Lokhu kwenzakala lanxa ibandla le-MDCT elingangenanga kulolu khetho lisithi ibandla le-ZANU-PF alinqobanga ngokuqotho ngoba abantu abavotileyo bebebalutshwana. Kukanti abanye abancintise bezimele njengomnumzana Themba Mliso ayihurungwe West bathi ibandla leli lisebenzise udlakela kanye lokuncindezela abantu ukuze linqobe kulolu khetho. Kodwa unkosikazi Maite Impala osezamela ilobhengula idalele ephalamende uthi kusasa uzaqhoba umbukiso we-roadshow lokunye okuninginengi.
Hayi, ngijabule kakhulu ngokunqoba lokhu okumangalisayo ngoba ngiyazi ukuthi ngizasebenza labantu phakathi kwe-community. Mina njengoba ngikubandla le-ZANU-PF ngiyazi ukuthi i-ZANU-PF libandla elibusayo. Ama cabinet ministers esilawo ngawe-ZANU-PF, mina ngwe-ZANU-PF. Inhlupho zonke ezingani ziyazikhathaza phakathi na kwe-constituency yami ngiyazi ukuthi ngizazihambisa kuma-ministries achiyeneyo zilungiseke khonapho khonapho ukuthi abantu kuvota kwabo kubakhululile ezintweni eziningi ngoba babe sebesenelisa ukuzoripota kini lami ngihambisa lapho okufaneleyo ngiphenduka nama-report. Okulungiseka khonapho khonapho sihle sikulungisekiyo khonapho ngobulawayo sengukhweza lami sengihamba nakho phezulu.
Abanye njalo bathi ibandla lakho linqobile ngoba i-MDCT eyandisi ukunqoba khona ngapho kobulawayo ibingancintisi njalo abantu bavote bebalutshwana.
Asiwelanga ukuyini abantu bayasekela ngoba kube kuphakathi kweziki njalo abantu abaningi kathi sibayazama ukuziselela njengoba libona ukuthi umumo wakobulawayo wonke umuntu ukhangele. So baye bezama ukuthi baziselele phakathi kweziki ngabe kuyi-weekend mhlawumbe sizaba le-different story. But okwakathesi thina siyafithiseka ngalokho okwenzekileyo ngoba siyakwazi ukuthi abantu bayasisekela sebevuleka amehlo sebebona lapho sivela khona ngapha siyakhona
selile sihlalo zeParliament okokuqala ngemva kweminyaka eminingi edolobheni la kobulawayo yini elikwenzayo kathe singizwe ngaphambilini kwale ngxoxo sithi lizaba le roadshow
esikwenza namhla abantu balokhu bezokwenza amhlophe sile team yethu esisebenza nayo ngezithembiso ade sizenzile sikhulumisana nabantu sesifuna ukulibalandelela labo bantu ade sixoxisana nabo ngendlela ezijiyeneyo ukuthi siye ncedisana ngezinhlupho abanazo ezilungiseka khonapho khonapho sihle sizilungise okungalungisekiyo silapha kobulawayo sesikukhweza sesikuthwala sesihamba nakho ephalamende nge-weekend sile road show kusasa iqalisa emini ngama-1:30 siyabe sibhoda ngama-shopping centers sibonga uZulu ngokuvota akwenzileyo
kuzo zonke indawo lapho kunqotshwe khona
ngokweyami plane yile zakhamizi zami ku-constituency yami
akukho okwenziwe njengebandla ngulong loyazenzela okwakhe ku-constituency
kuza kwenziwa okwebandla hayi khona kathesi amaviki alandelayo celebration ivele ikhona
lo ngkwathikazi Mayite Impala osezamela ilobhengula edalela eParliamente obekhuluma ecingweni le-Studio 7 okobulawayo lithiye indlebe kusasa ngomgqibelo kuhlelo lwethu luphathelane labesifazana lapho esizaxoxa laye unkosikazi Mpala ngokubhekane labesifazana kanye lemizamo engenziwa ukuthuthukisa impilo zabo mama labantwana. Umbuthano wokuthandazela umnumzana Itai Dzamara ngensonto eHarare awuseyikwenziwa ngemva kokuba amapholisa ayithe umkhosi lo osungenelwe ngamabandla ezombusazwe aphikisayo ikakhulu ele-MDCT. Umbuthano lo buqoqwe ngamabandla okholo ngenjongo yokuthandazela uDzamara yena oselenyanga ezintathu engaziwa ukuthi ungaphi. Abenhlanganiso yeZimbabwe ye-Pastors Fellowship abayibo abakade beqoqa umbuthano bathi sebezahlangana ngomvulo baphume lelanga elitsha.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ikhansili yeHarare ithi sithole indawo esibekwe eceleni ukuze yakhelwe izindlu amaflats azakhiwa ngendleko ephansi ukuze zingaphela ziphiwe abantu abangafinyelela ukuhlawulela imbadalo yokuzithengiselwa. Lokhu kwenziwa phakathi kwemizamo yokwehlisa udubo lokukhula kulohlu lwabantu abadinga indawo zokuhlala kule ikhansili elilenkulungwane ezingamakhulu ayisithupha i-600,000. Iziphathamandla zekhansili zikhuthaza amakampani azimele wodwa ukuthi aphathise kulolu dubo alandele isibonelo esihle esenziwa yinkampani ye-Old Mutual. Layo linkampani ikhuthazwa ukuthi iqhelise lezi nhlelo zokwakhela abantu izindlu abalakho ukuzenelisa ukuzithenga ngentengo ephansi. Konke lokho kuphume emkhosini wokuphawula ngokusemthethweni kohlelo lokwakhiwa kwezindlu eHarare olwe Butiriro Housing Project Field Day. Sizwe umqondisi wenkampani ye-Old Mutual mnumzana Gilbert Kumbo ekhuluma emkhosini lo.
Ngiyabonga ukuthi Old Mutual siqedile ukwakha izindlu ezingu-2797 endaweni yeBudiriro. Indawo leyo izathi mbayimba ibizo layo lizotshintsha kuthiwa iRoveneco Park. So siyabonga laba sisebenze labo ama-contractors, siyabonga sisebenze labo i-council. Babe yi-business partner ngoba yibo basinika umhlabathi lowo. Siyabonga abahlukeneyo amakampani amaningi abakhileyo lezi zindlu sezibhedlele. Sizogcina ngalaba namhla basifakele ifurniture ukuthi izindlu lezi zibonakale kuhle. Siyi-Old Mutual siyathanda ukuthi khona abantu babe lezindlu. So i-Old Mutual ile kampani ekuthiwa yi-CABS. I-CABS iyafinansa izindlu. So abantu abaningi lapha bavunyela ukuthi bathenge izindlu for cash ngama-price ngentengo ezikhona bavunyelwa njalo ukuthi bakwelede imali yama mortgages ecaps ukuthi babhadale kumbe over 10 years kumbe over 20 years kusiya ngesikhwama sawo yokufisa kwabo
uthini ngenkulumo kaMeya ukuthi naye uthwa liyayekethisa njalo lingene kulabana abaphansi abathola imali endutshwala
siyavumelana layo siyavumelana kalaye kakhulu ikakhulu lapha sikhangela ukuthi umhlabathi lo obukhona ubunzima ukusebenzeka ungakhangela langaphetsheya ngayo kulamatshe amaningi intengo le ukuthi zifike kubo 25 kwakuyibubi bomhlabathi esawufica ukhona lapho so umeya la sesithe khona ukuthi sehle mbijani ngasikhangeleni amaplazi angcono umhlaba ovulekileyo onganzima ongela madwala njengalowo lazo obungela sand poaching ebikhona ngokuthi ukugqibela amagodi lana abekhona lana kusuke kwenza imali yokuthi kwakhiwe ibe nenge kodwa-ke siyavuma ukuthi khona izindlu kumele zehle kwenzela ukuthi uzulu laye abe lomzwakhe
okwamanje selithe layekethisa yini kulokho likufunayo nxa umuntu efuna indlu
kunenge esikuyekethekisileyo nxa likhumbula ekuqaliseni lapha umuntu bekumele abhadale 25% i-deposit sokuyehlile lokhu sokuyi-10% besile mthetho othi khona ukhansela uthe khona besithi khona kumele kube ngu-first time buyer kuphela umuntu oqalisayo hhayi khathesi lobo muntu lobani uyavunyela ukuthenga izindlu lapha bekuthiwa khona kumele angube le ndlu ye-more than one khathesi uyavunyela ukuthenga mbe ngezingaki kade kuthiwa khona kufuneka abantu kuphela la makampani kathesi asevunyelwa ukuthi khona bathengele izisebenzi zabo so kuningi okuxakudikisiweyo
lo ngumnumzana Gilbert Kumbo isiphathamandla se-Old Mutual bekhuluma emkhosini wokuphawula uhlelo lwezindlu zePutiriro eHarare Kube lokugiya ukuhlabela lenjabulo enkulu emkhosini wezifundi eziphuma emolini eziswelayo emagombini amane eZimbabwe kodwa zikhaliphile ezifundweni phose ezingamachumi amathathu i-27 kwelemelika wike uyakwenza izifundo zaphezulu emakolitshini. Lezi zifundi zibuthene emkhosini wokuvalelisana laso esigodlweni sommeli weMelika eZimbabwe njalo ziya ezikolo phansi kohlelo lwendleko yezigidi eziyisithupha zamadola i-6 million olwe-United States Student Achievers Program i-USAP. Ekhuluma emkhosini munye ummeli weMelika eZimbabwe umnumzana Bruce Swarton uncome kakhulu izifundi lezi esithi kuyamjabulisa ukubona ukuthi lokhe luqhubeka phambili luqina lolu hlelo. Alusungule esesiyisiphathamandla esibona ubudlelwano lozulu esigodlweni sabelizwe lakhe ngomnyaka ka-2000. Uhulumende weMelika usebenzise izigidi ezingamachumi amahlanu zamadola i-$50 million kulolu hlelo lwemfundo lwe-USAP osoluncede izifundo ezedlula amakhulu amathathu kusukela lapho lusungulwa eZimbabwe ngomnyaka ka-2000. Izifundi lezi ebezikhatshwe ngabazali lezihlobo lazo ziveze injabulo yazo ngokutholiswa ithuba lokuyafunda emakolitshini akwele Melika. Asizweni bezikhulumela.
My name is Sisasenkosi Mandi. I went to Masia Pambili College in Bulawayo. Ngizwa ngithaba kakhulu ngijabulile ukuthi ngakho konke lokho kwenzakala lapha ngoba kusitshengisa ukuthi phambilini lapho esiya khona kulokukhanya kakhulu ngenxa yokuthi bonke abantu abalapha balesifiso sokubana batshintshe indawo lapho abahlala khona babe yibo njalo abatshintshe izinto ezigabeni lapho abahlala khona. So nje ngithanda ukuthi abantu abaningi abalapha balesifiso sokuthi batshintshe izindawo lapho abahlala khona and i-scholarship lezi zisinike ithuba lokuthi siyefunda ukubana sitshintshe njani lapho esikhona.
My name is Alpha Ngwenya and I'll be going to Arizona State University in America. Ngaqeda ukufunda khona ngale ngizophenduka ekhaya. Ngifike ngiyenze i-social work ngoba mbona ngathi kulento eziningi ezimele ziguquke ezenzakalayo ku-society yethu ngoba lingananzelela ukuthi abantu bayadubeka kulezinye izinto abantu esingaba lolwazi ukuthi singabanika ulwazi bayakhona ukuziyenza so njengoba mina ngisitsho ukuthi ngiyafisa ngilesifiso esikhulu sibili ukuthi ngiyitshintshe i-society yethu ngendlela emengayo ngoba siyabona ukuthi abantu bayalamba siyabona ukuthi kulemikhuhlane egcwalagcwalayo okuselakalani ingqondo lokutshelwa lokufundiswa kwabantu abesigaba ukuthi beyenelise ukuba lalolo lwazi lento ezinjalo zingavikeka.
Okay, so mina nginomaqhanqube ngafunda eluveve form 1 to form 4 then ngase ngisiya empophoma form 5 form 6 ngiya eWellesley College iseMassachusetts eUnited States of America but then with e-diversity SAUS angikho sure into engifuna ukuyenza because ziningi izinto ongazenza la nxa ungumuntu owenza ama sciences njengami you can do ama arts la nxa ungumuntu owenza ama arts you can uyakwanisa ukuthi uyenze okunye okungekho related to ama arts yenze kumba ama sciences because kuye kuthiwa yi-liberal arts education so uyakwanisa ukuthi uyaliberal ukhululekile ukuthi uyenze ongabe unjani ufisa ukuthi uwenze so batsha kade ngikhangela ukuthi ngikwenze i-neuroscience then since yaku-medical school since ba ngu-doctor sengiphendula e-Africa ngibe yi-missionary doctor e-East Africa so ngifuna ukufunda leSwahili because iSwahili iyekhulunywa kuma countries wona la ana khona ngayo.
Lezo bekuyizifundi zeZimbabwe ezivele inhlanhla yokukhethwa kungena kuhlelo lokuyafunda emakolitshini akwele Melika ole USAP. WuStudio 7 Live Talk lamuhla sikhangela uhambo lweqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqo elama Warriors elilubhekise kwele Malawi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yakwele Nigeria kanye leyamanye amazwe angomakhelwane ihlanganele lamhlanje ihlaziya lokucebisana ukuthi lawo mazwe angalwisana njani labalwa becatcha abeqembu lesiMuslim abedlulisa amalawulo abeBoko Haram. Ekusungulweni kwalomhlangano uMongameli Mohamed Buhari uthe kumele ilizwe lakhe libe yilo elikhokhelwa leli butho njengoba abeqembu leli belwisa kakhulu elizweni lakhe. Iqembu lenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu kwele Kenya ezibalisa u-Amnesty International, Human Rights Watch, the National Civil Society Congress asekhalaze kuhulumende weKenya ngokuhlukuluzwa kanye lokwethuselwa okwenziwa ezinye inhlanganiso ezizimeleyo elizweni. Ugacha olugcina iziphala zegazi olwe National Blood Services of Zimbabwe solukhuthaze uzulu ukuthi azinikele ukupha igazi ukunceda lapho abayabe bewele ingozi. Inkuthazo le iphuma amazwe omhlaba ekhangelelwe kunanza ilanga le-World Blood Donor Day ngesonto. Ugacha lwe-National Blood Services luza nanza leli langa emkhosini ozakwenzelwa koBulawayo e-City Hall kusasa. Sixoxele sikhulumeli salolu gacha eMathebeleland umnumzana Sifundo Ngwenya.
Inhlanhla nje silayo kwele Mandebeleni yithi esizabe sibhikishela lowo mkhankaso welizwe i-National Commemorations ke khonaphana emzini wamakhosi namakhosikazi ke City Hall khonaphana kuyukuthi sizabe siwenza lo mkhankaso ilizwe lonke liyabe lithe gwaqa kwaphana libuthene. Sibhikishela ke bona laba abathi banikeze igazi kusiza izimpilo zabanye. Kanti ke kwalonyaka umucwa osiwunikezwe ngihlanganiso yezempila kahle i-World Health Organization umucwa wakhona uhamba usithi niyabonga ngokungiphathisa ukusiza impilo yami. Ngesilungu ukukhumshela besithi thank you for saving my life. Besitsho njalo ke kukhona islogan esikhona abathi bona nikeza igazi kaningi kuqakathekile ukupha igazi. Ngesilungu mabe kukhumshela bathi give blood, give oftenly, blood donation matters. Sizabe sikhona phana ke eCity Hall emzini wamakhosi namakhosikazi sibhikisheke lolu suku kuyikuthi iziphala zegazi ke hayi igazi likhona lenele ukuthi bisize umphakathi labantu bayapha ngesihle sibili igazi lelana elithiwa ngesihle kungelambadala ungakhokhelwa lutho sokusiphathise kakhulu ke lokhu untu ngameli ngoba isizwe sethu kukhanya siyathuthuka sibili kuzindaba lezi ezokupha igazi lokulondolaza izimpilo zabantu.
Abapha igazi kakhulu ngabasakhulayo, ngabadala kumbe kuhlangene nje?
Abasakhulayo ntanga yibo banikeza kakhulu igazi babunkomo kulabadala, kanti ke labadala labo sebesenelisa ukuthi baphakamele phezulu ekutheni banikeze igazi leli ngoba sesisebenza kakhulu ke lomphakathi. Sithi mina kungaba yizindawo ezinjengezinkonzo, izindawo ezinjenge umphakathi nje siyahamba ke emaholu lapha, siyahamba kuzindawo zabatsha laba ama-youth center sisiyalithola ke igazi leli ngobuningi balo khona ngalo.
Lo ke ubalaleli ngumnumzana Sifundo Ngwenya wenhlanganiso egcina iziphala zegazi National Blood Services of Zimbabwe.
Ithi Woza Woza Friday my darling, Woza Friday umsebenzi ubokile, Woza Woza Friday.
Kuwoza Friday lamhlanje silomculi kaMaskandi uThemba Nkiwane leqembu lakhe lesiqholo seJwane. UBenedict Nhlapho oxoxelayo insizwa le ngedlaladelayo elitsha elithi Lomhlaba.
Themba Nkiwane isizwa ezelwe u-1986 yakhulela eCholocho. Yena ke zomculo osuke lazo esikolo seMalanda Primary, wayangena lazo eDinyani Secondary. Ngo-2013 eseseGoli ubumbe iqembu le amabalengwe kodwa laphelela emoyeni okomlilo wamaphepha. Loba kunjalo kazange alahle imbeleko ngokufelwa. Kuthe ngo-2014 wabumba iqembu alalo kwamanje isiqholo seJwane okuyilo eselihwatshe idlaladeleli elitsha elithi Lomhlaba. Leli dlalade lilengoma ezilijumulane. Lezi ngoma zakhelwe kikho konke okwenzakala empilweni yoluntu, kugoqela induduzo, izixwayiso, izibongo ezothando lezinye izehlakalo zempilo. UThemba uthi intsha layo ithola izifundo ezijulileyo kuleli dlalade, kugoqela lakule ingoma ethi Gabasekho.
Kudala obaba bethu labomama babekwazi ukubekezelela imishado yabo, kodwa namhlanje intsha segijimisa imali. Uma mhlambe ungabe uyashela intombi noma ikuphi, into yokuqala uqale akubheke ukuthi ugqoke njani, uphathe ifone njani, usebenza kuphi. Manje ngezindlela nje akusena uthando, manje sokuthandwa imali yakho.
Umona sibuya khona kuzolunga duduzeka uyadela lethi ngiswele imlomo ngezinye zengoma ezitholakala kule dlalate.
Unkosi yami sweli mlomo ezinkulungwane, baba nami mfisa ukuzibonela ngaletha lento mnika lona. Unkosi yami sweli mlomo.
UThemba uthi yena akukholelwayo yikuthi umculo kufanele wakhe isizwe, hathi ukukhwezela ingxabano lokuthethisa abanye abaculi njengalokho okwenziwa ngabanye. Kunengike athi ukhangelele ukufunda kubalandeli bakhe.
Bengifisa nami ukuzibona sengikwelinye izinga, nami sekukhona abantu mhlawumbe engibafundisileyo, kwabe khona nabo abazosala bekufundisa abanye abantu, ukuze umculo uqhubeke, imeseji iqhubekele phambili nemfundiso kubantu. Ebengakujabulela kakhulu ukuthi bangitshele lana nalana abagxeka khona nalana abafisa ngiqondise khona, ngoba engikwazi ukuthi kuleli dlalade ngeke ngibe 100% kukho konke.
Uthi nxa ungalithola leli dlalade elilokhu lisatshisa njengoba lethulwe ukuqaleni kwawonalo umnyaka. Thintana laye kuFacebook egameni elithi Isiqholo seJwane. Umtshele lokho ofuna akulungise udlalade elilandelayo. Meli Studio 7 eJohannesburg kule South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Sibonge umculi uThemba Nkiwani leqembu lakhe lesiqholo seJwane uBenedict Nhlapho bexoxa labo ngedlalade elitsha elithi lomhlaba. Iqembu lenguqu elesizwe elama Warriors lizelene lisa ukusuka elizweni lilubhekise kwele Malawi kuyadlala umdlalo wenkezo eAfrican Nations Cup kusasa ngemva kokuphiwa imali ngumprofiti uWalter Magaya. Abadlali baleli qembu bakhalale ukuya kwele Malawi izolo besithi bafuna ukuthi baphiwe imali zabo ababemele beziphiwe njalo lokuthi bebengavumelananga leziphathamandla zezifa ukuthi bazaphiwa malini besemdlalweni weMalawi. UMagaya uphathise ngemali eyinkulungwane ezinhlanu zamarand, i-R52,000, ukuhlaziya lolu daba uChris Gando Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezemidlalo uEzra Chisasvanda.
Chris, into le iyadalisa kakhulu njengene Zimbabwe lokho kufunzakala into ezinje. Siyangisa emhlabeni wonke umdlalo owaziwa ngomnyaka ophile kulo mdlalo ozadlalwa mhlaka 13 kunjena nje ukuthi bayemalawo. Kuyayiyangisa kukhulu-ke ubaba uKhadze Dube seyinyanyisile seyangise kakhulu umuntu ongasetshiye umsebenzi. Kukanti-ke mina ngizani ngisolele uhulumende wangikhona ngisole umnyisa wesport ubaba uLanga endlanga seyihlulekile naye.
Kungafakwa omunye umuntu engabamba ngcono yini umsebenzi lowo kumbe vele imali ayikho elizweni?
Omunye umuntu engabamba ngcono. Ungakhohlwa Chris kule mali ezivela ke-FIFA minyaka yonke eziphiwayo ezifika almost a million. Ibuyile 800,000 abakwazi ukuthi yengabi. Ubaba uMagaya wabanika 54,000 bese yadlala eCoast SAFA South Africa. Kodwa ke izimabe yehle yanqothwa yaphupha besebenzisa 6,000 kuphela. Enye ngikhona imali akazana ukuthi yena. Imali ziyangena ke zifa zibuya vele emaklabhini. Ungakhona ukuthi ayile ndaba odynamos amaklabhu zonke nxa yedlala. Kuyathathwa ke imali okuthiwa ke ngezi percentage. Imali khona iyanga. Amaklabhu lamancane abhadala okuthiwa ngama-affiliation fees. Imali yakhona iyanga. Imali khona ungatshelwa manga. Imali khona ezifa bayidla. Yikho ke ubaba uDube sesaba ukusuka esikhundleni uyakwazi ukuthi besidla imali.
Khona ubona kuzaphathisa na ukuthi bahambe ngebhasi besiyadlala kusasa?
Akuphathisi ngitsho lakancane. Akuphathisi kutshengisela ukubana singabantu singenandaba lo mdlalo wenguqu. Ngezindlela ngomthetho engabe kuthiwa yena uminister wesport usho batshile laba bezikuthi kahle abashiye ngomsebenzi. Kuyayangisa kathesi bahamba 600 kilometers behamba ngebhasi yena nasimbonela ukhochi ethithwa ngama-TV mhlawumbe embethe ingubo ukhochi we-national team omele iZimbabwe efika khonale keMalawi engena ngebhasini ukuyiyangisayo okukhulu.
U-Ezra Chisasvanda ingcwethi kwezemidlalo bekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ukugqiba uhlelo lwethu kwesikhangele bezikhokhela, uMongameli Robert Mugabe ulubhekisa eJohannesburg kwele South Africa lapho akhangelelwe kuyamanyana leyinye inkokheli yamazwe abensundu emhlanganweni we-African Union. amalunga ebandla leZANU-PF anqobe kukhetho lwayizolo athe lokhu ethakazelele ukunqoba kwawo njalo aselindele ukugcwalisa izithembiso zawo ebantwini. Selugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.